yayingayisiyo Zimbabwe yodwa, yabe Zimbabwe lamazwe amanye e-Southern Region, ikakhulu ilozwe ne-SADC le egoqela amazwe ezimane.
Baningi babagawuli abantu abasola okufiswa libandla lezanu-PF, akubona kunjani?
Even iZimbabwe noma ingabe yaphi yona yodwa iphume ithi konke kuhambe kuhle, kodwa labana abanye bethu bona hhayi akuhambanga kuhle, babe baningi bona baba bakholwayo babathandayo. So ngokunjalo vele akulanto ehluphayo kakhulu kakhulu ukuthi iZimbabwe iyemonitor ama-elections e-South Africa. Lokwana nje bachitha isikhathi sabo nxa betshona bebhala izinto ezinjengazenezo. Ukhetho lwe-South Africa lurunwa yi-Independent Electoral Commission, yiyo eqhuba ukhetho, yiyo eyenza wonke umsebenzi. Laba bazomonitor kuphela lama-observers ezo-observer kuphela, ukuthi abatshintshi lutho. I-observer kayitshintshi ukhetho, i-monitor kayitshintshi ukhetho, njalo ama-monitors from a particular country njengeZimbabwe ukuthi engxenye yamazwe asifada izinto nje gibs ukuthi wabongukhala nje kuphela. Akulalutho olutshintshwa yi-monitor ekhethweni, akulalutho olungatshintshwa ngama-observers ekhethweni, akula. Abantu abaqakathekileyo lapha yibo ababamba umsebenzi. I-Independent Electoral Commission ye-South Africa yiyo elomlando, yiyo elamandla ukwenza konke okubi lokuhle ekhethweni lolo lubuyayo lwe-South Africa.